Umbiko owethulwe unkosikazi Patricia Scotland egwalweni olujulileyo olulotshwe liphephandaba leGlobe and Mail ukubeke sobala ukuba loba sekule nguquko ekhanyayo eZimbabwe engenza ukuthi ilizwe leli libuyele kunhlanganiso le kukhona okunye okuzamele kwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuzasuthisa amazwe wonke alakho ukwamukela eleZimbabwe ngenjabulo. EleZimbabwe elangena kumanyano lo ngomnyaka 1980 lamiswa okomnyaka ngo-2002 ukuba yingxenye yawo kulandela ukwephulwa kwezinye iziqondiso ze-Commonwealth ezimayelana lokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kwathi ke ngomnyaka ka-2003 uMui uMgabe wasusa ilizwe leli kunhlanganiso le esebone ukuba kayisoze ibuyiselwe ngamazwe ayekhonona ngesimo esibi esezombusazwe kulelo lizwe. Kulandela ukugenqulwa kukaMgabe, uMongameli Mnangagwa usezame ngendlela zonke ukuthi eleZimbabwe libuyele kumanyano lo. Ngakho-ke unkosikazi Scotland ukubona kukahle ukuthi eleZimbabwe libe yingxenye ye-Commonwealth, kodwa lokhu kusolwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi eleZimbabwe lokhe lisephula ilungelo loluntu njalo lisehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Ingcweti kwezombusazwe esekolishini le-African University uMnumzana Nkosi Khona Sibindi uthi kuyamethusa ukulotshwe nguScotland.
Kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ibuyele ku-Commonwealth sesibhekane lezinto ezenzakalayo kwele Zimbabwe. Karesi kulama-opposition members asejele boThimba and the Avondale victims. Karesi kulabanye ubobona amatayikwekweza abasuswa karesi ejele. Kodwani ama-passports abo kusayobanjiwe ngamapholisa.
Baningi abachothoza okwethulwe nguScotland. Omunye wabo ngumnumzana Regan Dube owafunda phansi kohlelo lwe-Commonwealth Scholarship.
Akusoqiniso lokho okuthi okwenzakala kwele Zimbabwe kuveza intando kaZulu. Iziqondiso ze-Commonwealth nje ezikhulunywa kugwalo lolu azihambelani lalokho okufunwa nguZulu weZimbabwe. Sithemba nje ukuthi bazothola imbiko ebantwini abakwaziyo okwenzakala kuleli.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Norbert Mdlongwa, ingcweti kwezombusazwe osebenzana nenhlanganiso ye-Southern African Human Rights Forum othi kuningi okumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze libuyele kumanyano we-Commonwealth. Imizamo yokuthola imbono kahulumende ngalolu daba yethule ngoba umphathintambo wohlangothi olubona ngobudlelwane namanye amazwe usikhwica mfundo Amon Murira ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa osekela ibandla le-ZANU-PF owenza izifundo ze-PhD kundaba zakwamanye amazwe eze-international relations umnumzana Dennis Ncube uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF selenelise ukuguqula okuningi selokhu kwagwenqulwa uMgabe ngo-2017.
Recommendation for Zimbabwe to be readmitted into the Commonwealth is a direct result of Zimbabwe's re-engagement policy. But akupheleli khonapho because i-re-engagement policy is also part of Zimbabwe's foreign policy package. Ungakhangela kuningi okwenzakalayo iZimbabwe ibizikhuluma yona isithi we are friend to all and enemy to none. Image building bekusenzakala konke khonoku, trade bekusenzakala konke khonoku, and all these things yizo ezenza umhlaba wonke jikelele ubone ukuthi kule value in trading with Zimbabwe.
Ngomnyaka 2022 iqula le-Commonwealth elalikhokhelwa ngumsekeli kanobhala walo umnumzana Louis Franceschi lethekelela kwele Zimbabwe ukuyahlolisisa ukuba ilizwe leli lalilandela kumbe hathi iziqondiso zalumanyano ukuze lamukeleke. Ngesikhathi ele Zimbabwe lilobela ukuba livunyelwe ukungena kulumanyano laziswa ukuba lilakho ukungena kunhlanganiso le nxa lingalandela iziqondiso zokuhlonitsha kwelungelo loluntu. Amazwe awe-Commonwealth kumele aphe impendulo yawo kumaviki alandelayo mhlaka 26 Lwezi ukuze batsho ukuba ele Zimbabwe lamukelwe loba hathi. Lanxa engekho amazwe azakwala ukuba ele Zimbabwe lamukelwe kumanyano lo, selizangena kuhlandla lokugcina lapho elizaloba incwadi yokugcina ukuba lamukelwe ku-Commonwealth. Ele Zimbabwe lilakho ukuthola inzuzo efana lokuthuthukisa umnotho uma lingavunyelwa ukubuyela kumanyano we-Commonwealth ngoba liza kuba lamathuba okusebenzana lamazwe afika phose amashumi ayisithupha 56. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.